udubo lokusilela kwamafutha ezimoto alukale ngomvulo njalo kuthe kufika olwethathu kungasela ngitsho lethonsi lalawo mafutha emagalajini okudala ukuthi aqaliswe ukuthengiswa ngomkodo. Isigubhu esithwala amalitha amahlanu sibiza amadola alitshumi lambili $12 kulabo abathengisa la mafutha ngudlu. Lokho kudala ukuthi abatshayeli bamatex labo bakhweze imbadalo yokugada izimota zabo ngesilinganiso samathumi amahlanu ekhulwini 50% kusukela ku-50 cents umuntu ngamunye kusiya ku-75 cents. Umnumzana Amos Ziba ngomunye walabo abalele egalajini lezuba ngolwesithathu belindela umafutha njalo uthi lokho sekuphazamisa ibhizimusi labo.
Siye khonapha egaraji lesithubekile lapha ebhanda bakithi thina njengatho driver bomchobo emateksini asachobi sona sinile siyabe sikhathiwe njalo ngasiyofika kumnikazi wemoto abefuna imali yakhe elikotha umsebenzi.
Umnumzana Thamsanqa Ndebele uthi uhulumende kumele athelela amafutha emagalajini ngobunengi ukuze labo abathengisa ngentengo ephezulu sitha behluleke ukwenza lokhu.
Kasithole ifikele enjani eyenele but nxa singaba layo kwakho ebanda sibe layo kuzuba sibe layo kokudlo sibe layo kwa-Caltex at the same time sibe layo SMED. It means labantu be-black market bangasabe siba ku-disadvantage imarket yabo sinjani free profit.
Ayisibo bezimota kuphela abakhala ngodubo lokuthilelwa kwamafutha lokhu. Umnumzana Gegeleso Slegwana uyamba igolide njalo uthi umile ukusebenza ngenxa yokuthi imitshina isebenzisayo ifuna amafutha.
Owathe futhi wesesilalo idizili, idizili ayikho sesilangamalanga singasebenzi ngoba ama-generator nama-compressor wonke sisebenzisa idizili. Idizili kusukele ngoba kakhulu ngafikile owathe sakusebenza.
Umnumzana Mduduzi Dhuma ebandla eliphikisayo ele-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ngomunye walabo abakade belinde ukuthela amafutha njalo uthi lolu dubo luveza obala ukwehluleka kukahulumende.
Abantu abaningi mbonile endleleni ekuseni bebewokha basezethanu nxa kuthi akula fuel eGwanda. Ngibona ngathiwa uhulumende okhona uyehluleka ukuthi aqede udubo olukhona ngenxa yokuthi abamagaraji ma ubabuza bathi abana foreign currency ukuthi bathenge i-fuel ezele ivela emazweni. Uhulumende uyehluleka ukuthi alethe i-foreign currency eningi abantu bathenge i-fuel loba ngithi bewode i-fuel ibe khona ibe ningi iyenelise ukuthi ikwanele izweni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bert Mkhonqube kathanda ukukhuluma okuningi ngalolu daba ezinto luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.